ngithanda ukuthi ngimcongratulate ngimhala ngivele ubaba uthanda ibithi ngokuphumelela endaweni yakhe eConcord. Okwenziwa ngesikhathi ubaba uMthuli Ncube eqalisa ukukwenza esebenzisa ukuthiwa yi-stater instrument kwakungekho emthethweni. Kodwa lokho akusho ukuthi uhulumende kasoze aqhubeke elokhu ethatha amaduphezenti lawana. Okwakuphikiswana ngakho yikubana bakwenze ngokusemthethweni yini. Siza kuzwisisa ukuthi ubaba uBithi ngomunye wabantu abasePharliament ze-legislate, njalo ngomunye wako waphatha eze-finance. Wathi-ke esePharliament wathi indlela abayenze ngayo besebenzisa i-stater instrument ukuthathela abantu ama-2%. Kwakulingana nokuthi bayatheksa abantu. Akula muntu onemvumo yokufaka engayisiyo ngaphandle kwePharliament. So ubaba uMthuli Ncube wayesebenzisa amandla okuba nguminista ukubana athathe imali leyami. Khona kumele ukubana acele eParliament, iParliament kube sesuswa yiyo ekwenzayo. So ngaleyo ndlela kutshengisela ukuthi ubaba uBithi wayekhuluma okuyiqiniso nokuthi uhulumende wephula umthetho ngokuthathela abantu imali engayanga kuma-representatives abo ukuthi ithathwe kusetshenziswa iParliament.
Uhulumende engasebenzisa ukuthi kwalandela umthetho we-Finance Act. Bengakwemukela yini emthethwandaba?
Babe besisho ukuthi balandela i-Finance Act endala. Kodwa phela i-Finance Act kayikho ngaphezu kwe-Constitution. I-Constitution ithi abameli babantu abangama-members of Parliament yibo bodwa abaphayibukacabela amalungelo okwenza izindaba ze-tax. Izindaba ze-tax uzakunazelela ukuthi ziqakathekile ngenxa yokuthi uyabe uyamthathela abantu imali. Asingeke sivume ukuthi umuntu ongakhethwanga ngabantu kube nguye othathela abantu imali. I-Constitution ithi kumele yenziwe ngama-members of Parliament, ngoba mina njengoba ngingu-member of Parliament wenkulumane ngizakhangela ukuthi abantu benkulumane kulungile yini ukuthi bathathelwe i-2%. Abebhuhera kulungile yini ukuthi sithathelene abantu. So bona basebeseqa umthetho babhoda ngale kwe-Parliament bayathatha imali. Khona khanaekho kwaku-wrong. Kodwa mana ngitshele abantu enye into eyenzakala, akusho ukuthi lokhana bazayekela ukukwenza ngenxa yokuthi ngemva kwakhona lokhu kule-Finance Act, Finance Act number 2 eyapaswa yi-Parliament eyayivumela ukuthi baqhubeke bephathela abantu ama-2%. Njalo yayinomugqa ovumela ukuthi bathathe bebuyela emuva, okusho ukuthi ukwephula umthetho lokhwana abakwenzayo bahle bakukhava ngokufaka umthetho we-Finance Act ufakwa yi-Parliament uthatha imali ubuyela ngemuva. Futhi kuzaqhubeka lokhu, kodwa okuqakathekileyo ukubana ubaba uBithi utshengisele ukuthi uhulumende, uMinister of Finance, ngumuntu ozimiseleyo ukuthi ephule umthetho ukubana athathele abantu imali.